isifiso sami sicela lokuthi ngabe abantu banandlela ukusebenza okwenza ama MP namakhandla awezalo ukhombe umdziro uzakwathengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezamukuzamuthi usebenza njani ngoba siyakusimhlezi ibhobo phela ngebandla simekashure ubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhansela khonani. So kuba le difference even bakithi ngapha singama-M P awezamuthiu yize ngingene ngo-2015 up to 2018 ungakhangela imisebenzi engiyibambileyo nezinto esizenzileyo kunye nabahlali bephila nabampompoma ukuzikhangela kathesi sokungene abanye uzabona umehluko omkhulu kakhulu okuze ukuthi bona kathesi uyeze abanye abantu sebezele kukhuluma ukana laphana sabhayiza sakhipha u-M P wayesebenza njalo esimela izinga sedalela ephalamenti bekuzwakala ngihlala ngikhuluma ngihlaba umkhosi ngikhala entuthuko yangapha kwelakithi not only kobulawayo kuphela kodwa imaphelendi yonke ejikelele ibamba kuzefikele wange ibambe kuzefikele nkayi ibambe kuzefikele kezi kulanti khonale ngoba bengikhangele imaphelendi yonke njengesigaba sethu. So kathesi konke lokwana sokuthulezi abantu sekuqala manje kubonti saphambanisa. So mbona ngani that this time around kuze kuqala-ke ukubana sihambe nogwalo lonalolubona abantu bazavotela abantu abasebenzela abantu.